Sasihamba maybe say between 20 and 30 something kilometers ngelanga kusiya ngokuthi sizwa njani. Sasihamba nje ngomgwaqo smatha sihlabela thele ama placard lebhana then sasihamba siphumula sidinga ama-refreshments endleleni. Then kulezi ndawo ezilamaplazi amaningi okungelamizi so akulama-shop indawo kulezikhala nje ezibanzi ezingelama-shop so into yayisihlupha kakhulu ngamanzi bese sikhona sicele emizini amanzi okunatha kodwa hhayi sahamba then sathi sesisemacheke yikho sahlangana khona-ke sachaza ukuhlangana khona la ma-problem sasesifika sibotshwa emacheke ngamapholisa sasesiyangena ikhothi kusasiwa khona emarondeni kodwa basithola singelacala saphuma sahamba sadlula eruwa sathi sisande ukudlula eruwa sasesiyafica futhi amapholisa baphongosiambusha endleleni bacrosa bagcwala umgwaqo bablokha izimota babe besimisa besingenisa erolini so sathi sibuze ukuthi sisiwa ngaphi bathi silisa eruwa police station bayimbayisa bona imota hayi kasiwayo eruwa esikhangele harare so sizika selisikidnepa lisisa nga bathi hhayi silisa eharare central so sasesiya eharare central iloya lethu lazafika eharare central ebusuku abazama ukuthi basikhulumele hhayi kwehlula sasesilala esitokisini ikwemasehlini khona ngale eharare central lamapholisa khona hayi babengani balokusukumisa abazange basiphathekuhle lazamaselabo ayangcolile kuyanuka kunuka imichemo amasela agileza imichemo hayi kungcolile kuyanuka zengubo zabo futhi ziyanuka yonke into yakhona hayi zange ibe right kodwa ngelanga elandelayo-ke sasesihamba-ke ngamaboleko ngo-2 sesisuke eHarare Central sasesihamba-ke ekhothi e-Rottenrow-ke iloya lethu ile lafika lasimela kwabuya-ke ipholisa elalimele i-state kwasekuthiwa simele sibhadale kwamele sibhadale ibheyili e-$50 then bese sifakwa kurimandi so sikwase sasiyaka kurimandi kwesikhathi esingalani so ngokumelwa liloya lethu-ke okwesikhathi sibili likhuluma kakhulu le pholisa leli lasibophayo kwagcina kuthiwa hhayi umthetho osibophayo oyephosa awu-aplayi kuma-trade union
ye ukhulumile lapho ukubana lalihamba umango ongama-30 kilometers kumbe onjalo ukudla-ke lalisidla ukudla okuthwelweyo kumbe lalike lime lipheke
sasifika sidle lapho esiyabe silele khona i-breakfast sasihle sifike sidle khonapho ngasesisuka-ke besesithwala nje kuyimphakwanyana okuncane okuthwalekayo ngoba hhayi nxa uhambe uthwele kunzima so sasithwala nje into ezinjengamagigizi amanzi maybe lamajusinyana into ezinjengamabhuti ezilula lama-biscuits izinto ezilula nje ezincane ezithwalekayo kodwa sasisithi lapho esifika khona nxa imali ivuma ikhona sithenge nje ama-refreshments sinatha ama-drinks then bese sithi nxa kuyikuthi sokuyisikhathi selunch sizama ukude ngama-restaurant lapho kuphekwa khona sithengele isitshwala sidle isitshwala bese siqhubeka ngohambo kuze kufike isikhathi sokuthi sesiphumula kokwantambama lapho siyalala khona ekho siyadinga khona futhi ukudla kwantambama bese sidla-ke sijeza silala.